Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNhlolanja 2021 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebheyo ukuthi zikhululwe. Sizakuzwa esiphathelane ne-COVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-vaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba bantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini. Okumuntu sayicheki BP.
Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele ekumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye sizosizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa uMnumzana Thapiwa Nashe Chirika lo nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye wazo umnumzana Liam Kanenka. Zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzeveshi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Sikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane le-COVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi emaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zizitha zikabona umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisoze zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodhope Ndlovu isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, hayi lathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwazi simanga ngoba wayesegoqelwe ngamasolotape kanjalo ukuthi hayi ubulewe yi-corona kodwa thina silo ufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona, ngingakayiboni emehlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngivikela into engingayibonanga. Angifikeli into engakayiboni.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ozamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hayi, mina le Jacksoni angeke ngiyithathe le ngoba angeke ubekwazi ukubona iJacksoni le inawo umkhuhlane lo owayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ukubana lowo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke or unababa abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Nato isakhamuzi semagedleni eGwanda North uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labezemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kuleviki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandlela ukuqala ezansi emandebeleni. Siqoqelwe unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emandebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedlula 300 but kunzima ukuthi inamba yami iyanele na ngoba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa inetwork ingabambi kuhle singayitholi. Sosikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhla ka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo yiwo azabe seqondile.
Uphinde wathi okunye okudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi li-Jackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ila izinqubo zayo ezithuyo ukuthi abangabe benalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangela abantu abaredi ukudla le minye imithi kunye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check i-BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednico Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe li-Jackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele esibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlolwa ukuthi lolu hlelo luhamba njani. EleZimbabwe lisebenzisa i-Jackson esuka kwele-China ehlobo lwe-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu lakhomkayo ngombimbitho nakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19, umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakwaBulawayo leMathebeleland futhi zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli zindaba yethu Ezra Chisasvanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa utshele uZulu kunombuthano ukuthi iJackson bangayesabi ngoba ibulali njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Uthe isibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga okunye njalo umphathintambo wezempilakahle owahlatshwa ngeviki ephelileyo njalo olokhu eziphilele.
The Vice President of the Party, Vice President of the Republic, is the first guest. He's still here when I'm gone.
Ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama-donations akhe e-vaccine kulandela azithumela ngeviki ephelileyo.
And the people of China, government of China, government of China.
Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu kobulawayo ukuthi udubo lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo ukuthi ziyathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
The commencement of work
umsebenzi wokudonsa impompi engamakhilomitha angu-245 usuka kugwayi Shangani iqalile njalo ukhangelelwe ukuphela ngo-December ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo semathelen North, ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu kakhulu upresident ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo legwayi Shangani Dam, le pipeline esuke egwayi Shangani siza kobulawayo kwakhulunywa ngabo-1912, but nge-new dispensation kababa uMnangagwa nanku izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-ground breaking ye-pipeline, about 245 kilometer i-pipeline yabe isuke egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi kobulawayo.
Unkosazana Judith Ncube, umphathintambo obona ngokuthuthukisa kwesabelo sakobulawayo, ubonga amanzi azanceda izakhamuzi zakobulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthaba okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zemizi ziyabe zithontela zingenisa kobulawayo. Izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulomcimbi wokuvulwa kwezibhorane njalo ugcizelela amazwi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakobulawayo, uhlelo lwe-Epping Forest kanye Rochester Farm Aquifer Project enyama endlovu luphutshile kutsho ukuthi Epping Forest sokwengezelelwe esingathi 10 megaliters zamanzi azobuya kobulawayo, kanye lase Rochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya kobulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi leyo yasuka eZambezi sengathi ngahlale khona. Eso sithele nzima kakhulu kobulawayo.
Kanesibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi lapho esifikile kithenyama endlovu. Sizajokulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukubangabolova.
Mina ngu-Ellen Isibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona, lathi sesikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi isuka kuZambezi siya kobulawayo olamathebeleni Zambezi Water Project lwaqala ngomnyaka ka-1912. Kodwa ohulumende abedlulayo abaluphushisanga. Umongameli Mnangagwa uthe uzakuba umkhokheli wokuqala ukuluhleza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi. Abantu bathelini bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 inyama yendlovu, igaba nguyezwa Chisa Sibanda.
Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzulikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe, ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo, yikho ethethe abantu balesi isigaba ngochuku, njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiyiqhubelaye.
Sakubona dadewethu Mamhlanga. Ngombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi wawo. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khona le ngenxa yabona laba bantu. Kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngisho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukujinja baphume phakathi kobugqili. Enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo, kabatshintshe. Nxa sebetshintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo. Sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela, ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi, kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo. Kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale, akumelanga kusengele ngapha.
ayisiyonto yokulwa indaba eliqiniso.
Isizwe sakumthawakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le imbiko oyethulayo.
Ye, abantu bakumthawakazi bayalalela kakhulu futhi. Nxa singabuyela ngo-2017 ngo-July sasimeme umhlangano eLarch City Hall. Isithu hall yagcwala phansi laphezulu laphandle singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV. Singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhlaka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo e-Tredfair babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nasi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baye emakhaya sengibacelile bayalalela ngiyakwazi.
Sesikhangela lona udaba lobukhosi induna lezi ziyavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo.
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye uMnangagwa. Yenza intando yabo intando kaMnangagwa lanxa bengayifuni ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale. Lokhu inkosi ekufunela abantu labantu abakufunela inkosi kwakusetshenzwa izi zinduna lezi isizwe sivikeleke. So azila mandla azo wodwa ukuthi zizenzele lokhu zona ezikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza ke imelele abantu isizwe sihlupheka ngoba ukuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela. Because of the issues of victimization angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya. Abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona ilapha lapho esikhona sonke ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho. Ngiyabonga mhla.
Lowo ngumnumzana Rafael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzelekazi wesibili sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lowesitendo lakwamzilikazi umnumzana Abel Khumalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris, ngiyabonga ngokungena ehlelweni.
Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela esigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele ungasichazela nje khona.
Ye, wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Abantu ababuya eBinga, amaNambia, amatonga bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni siye ngale kubo ntaba zintuna kulamaXhosa siye ngale kubo lwaGwelo kulamaNdebele sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu sibuye ngale kubo Zezani siye eBidbridge ngale kunamaVenda sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yiumbrella sonke siba ngaphansi kweumbrella okuthiwa singamaNdebele irregardless ukuthi sikhuluma endimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha yathi fika lapha ukuze ngomthwakazi esithi Zimbabwe yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesindebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu ukuthi kusize kuthiwe singamaNdebele kwasukela kuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamakhalanga, singamaNambia, singamaTonga, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaVenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni. Kukhosi bukaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wasibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, uma ngibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesiShona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isiShona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathebelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange ibandlulule muntu, yabambanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi si-understandana, siphanani ishukela, siphanani isawudo, singabantu banye. Vele thina randa ubukhosi bukaMzilikazi asange sabandlululana. Inkinga nje yisitha esesingenile kithi thina ebantwini besiNdebeleni ukuthi sesibandlululana, sesibizana ngamakhalanga, sesibizana ngamatonga, sesibizana ngamaVenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka mthwakazi, vuka mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Abel Khumalo obesixoxela kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.
Ngini kakhulu obaba kabasayina tshuka kwejisa lapha bakwejisa khona basebenza ukuthi mama yibo kakhulu abajayele ukuye church. So abantu abanengi sinje esiningi sebetshona behleli endaweni eyi-1, so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income, kakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rates abo abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini, abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo, ngoba even ukudlala abantwana kabasayensi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi. And angithi lezimfeni abantu kase sakusahanjelwana njengezihlobo, soku-affecthe ngingathi phose izinto eziningi. Impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga eliqansile kakhulu lona lele le-GBV, liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini, bayabuya yini abantu kini okhansila? Ndiyakubona senzakala.
I-challenge ekhona yikuthi omama abaningi bayabuya bezowithdrawa ama-cases aba babe bewaripotile. Lokho sikusho ngoba umuntu engaya reporta nxa esewithdraw i-case, amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishineli, sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesibakhomishineli i-affidavit ukuthi usewithdraw i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani, izinga langikhona lokhu ephethe liqansa kakhulu. Obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelela ukuthi amanzi akasilele, labantwana sebetshona behlezi ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lowo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lomthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo, kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo, ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayine lamanzi, uzalayine lamanzi from ekuseni ibhawuzi ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awashe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana a girl child, nginanzelele ngathesa ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22, izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasayi esikolo. They spend most of their time bemelele amabhawuza, besiye ezikotshweni, besiye emthonjeni. And okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume wabo kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyelele endabeni yokuthi even ama-youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisi. Lensango, ama-drug abuse, into ezinjalo nje, abantwana sebebaba-exposed kakhulu ezintweni ezinjengazona lezo, ikakhulu e-girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtombane, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo. Ngesizwe umculo kaZinja Ziyamluma ecula esegolo. ukuze phetha ezalamuhla ngesikhangele ebezikhokhela. Umnumzana Rafael Khumalo, omunye waziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe samthwakazi sobuvuselelo, ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe. Siluqaba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.